Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 Mfumfu 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ukuziphatha kwabantu lanxa besazi ukuthi kulegciwane le COVID-19 abantu bazithola bengela khoba ngakwenza bazithola bemele ba line lamanzi kobula kokobulawayo le harare lezindawo kubafice beyisixhobexhobe beminyene khonapho
lanxa ukusabalala kwegciwane le COVID-19 sokunganeno eZimbabwe bakhona abalokhu behlaselwa lokubulawa yilo. Ngakho ke uqhakathekile ukubana abantu baqhubeke bezivikela.
Our teachers, health workers and the public service in general, we will do our best to ameliorate their concerns and improve their plight.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi loba nje izisebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Zindala zombili lamhlanje ntambama kungxoxompikiswano yokugcina phakathi kukamongameli Donald Trump welemelika lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli welizwe owebandla lamademokrats uMnumzana Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ensukwini ezine ezedluleyo lokho eliqonga inani lasebebulewe yi-COVID-19 njalo bengabemhlubulweni weMandebeleni abathathu ababulewe yileli gciwane izolo bakhuphule inani lasebefile laya kumakhulu edlula amabili 236 sebezinkulungwane ezedlula ezithobami nembili 8215 asebetholakale belalo eZimbabwe lokho elaqhamukayo ngombimbitho lonyaka kwasila inkulungwane phose ezisishiyagalombili 7,725. Izwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amane 40,493. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amane 41.3 million. Ababanjwe belalo. Labulala abedlula isigidi 1.2 million. Kunjalo nje. Lanxa ukusabalala kwegciwane le-COVID-19 sokunganeno eZimbabwe, bakhona abalokhu behlaselwa kumbe ukubulawa yilo ezigabeni zonke zelizwe. Umfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi abantu bayaminyana lapho besikha amanzi kanye lemabhasini awezubko lasezinkonzweni ukubangela ukubana kube lukhuni ukulandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ukuchasisa okungenziwa ngabantu ukuthi benqabele ukumemetheka kwaleli gciwane kungxoxo ayiqhube losithandekile emhlanga weStudio 7.
Ibehavior ukuziphatha kwabantu lanxa besazi ukuthi kulegciwane le-COVID-19 liyathelelwana abantu bazithola bengela khoba ngakwenza bazithola bemele ba line lamanzi kobula kokobulawayo le harare lezindawo kubafice beyisixhobexhobe beminyene khonapho befolele imali emabhanga ukuze bathathe imali zabo umkuru labo World Remit labo lokula amagrosari abo kubomalaysia.com layo uzubko lo ogadwayo oshoto uhulumende athi abantu bagade yona for i-public transport abantu babeqhubeka beminyanisiwe kungela social distancing ngaphandle kwama-mask kuphela ukuthi abantu bayawagqoka ama-mask kodwa iningi kaligqoki kuhle kahle kahle nxa ungababuza ukuthi i-mask bayigqokeleni iningi liza kutshela ukuthi liyigqokele ukuthi bangahlutshwa ngamapholisa.
Njengabalwela ilungelo loluntu kwini elingakukhuthaza ukuthi abantu bakwenze ukwenzela ukuthi i-COVID-19 ingamemetheki?
Asihlaleni ezindlini. Nxa kungasavumanga ukuthi uhlale endlini, nxa kungasavumanga ukuthi ugcine social distance, aqoka imask, uvale impumulo, uvale amakhala lomlomo njengokuxwayiswa kwe-World Health Organization. Abezinkonzo kasimekeni sure ukuthi siyasana fumigate ama indawo zethu zokukhonzela futhi nesebenzisa ama-microphone ukuthi abantu bangayabelani. Imicrophone eyodwa sizame ngendlela zonke ukugeza izandla njengokuxwayiswa kukahulumende lenhlanganiso ye-World Health Organization. Ngoba ukugubha ubhane le-COVID-19 alukapheli, futhi i-vaccine kayikabi khona, le-treatment kayikabi khona. Kasizameni ngendlela zonke ukuthi sizilondoloze, futhi silondoloze impilo zabomakhelwane labantu esiphila labo, singathelelani umkhuhlane. Yebo kambe sibonile abaningi sigulile sasila kungumusa kaNkulunkulu, kodwa ke sizame futhi senqabele ukuthi singaphindi siwubambe futhi lo umkhuhlane. Kanjalo sibone njalo ukukhuthazwa futhi ukuthi abantu abafuthe benze into ezinjengazana lezo, ama home remedies, amaventilator thina kasilawo eZimbabwe. Nxa singaba baningi sibili esiwadingayo, kungafa abantu abaningi kakhulu. Kasizameni ngendlela zonke ukuze senqabele ukuthi singafiki kwesigabeni sokuyafakwa kumaventilator angekhoyo.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda olela ilungelo loluntu. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ewobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi, loba nje izisebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Lokhu kuphume embukweni wakhe oqakathekileyo owe-State of the Nation evula okusemthethweni isigaba sesithathu sokuhlala kwedale lephalamende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazi kamongameli eza ngesikhathi iningi lababalisi likhalala umsebenzi kulabalutshwana abasebenza kancane kancane abasezikolo ngoba bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. Ethulwa njalo ngesikhathi abongi labodokotela beke baba lenyanga ezithile bekhalala umsebenzi ngenxa yeholo abathi kaliseneli ukuthi banakekele imuli zabo. Embikweni wakhe oqakathekileyo owe-State of the Nation address, umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukubhadala izisebenzi.
Akubabalisi bethu, omongi labomongikazi, lezisebenzi zonke ezikahulumende, sizakwenza esikwenelisayo ukuze isimo sabo sibe ngcono.
Uqhubeke ethi uhulumende wakhe usephe uncedo ebantwini abafika inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa abafela ukudla ngesikhathi sodubo olulethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ethi ilizwe liphazamiswa izijezo zomnotho ezafakelwa uhulumende wakhe ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika laweyurophu. Wasola inhlanganiso ezizimele esithi ezinye zazo kumele zivalwe ngoba ziphazamisa ukuthula elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union, umnumzana Nation Mutsitirwa uthi njengezisebenzi bathembe ukuba umongameli uzalandela izithembiso zakhe zokulungisa isimo seholo labo.
Siyathaba kakhulu ukuthi la umongameli welizwe uvumile ukuthi iwelfare yababalisi or yama-civil servants iphansi kakhulu, njengoba yena sepromisile ukuthi yena uzangenela. Thina we are patiently and urgently waiting ukuthi angenele alungise indaba yeholo yababalisi lezinye izisebenzi kahulumende.
Kodwa ingcitshi ecubulungayo zombusazwe umnumzana Tafasa Chika ndiwa uthi abantu bangamethembi ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe angalungisisa inhlupho zezisebenzi.
Okwakathi esinto esingakwanisa ukuyitsho kuphela thina njengomphakathi ukuthi hhayi upresident awuyehluleka sibili, kumele ezame laye ukuthi anike izisebenzi imali eqatayo ukuze lazo zikwanise ukuthenga ukudla. Into ekhathazayo kathesi singakhangela indaba ye-transport.
Umongameli Mnangagwa ubike njalo ukuthi uhulumende wakhe uselungise udaba lokuswelakala lwamafutha ezimota, esithi imali yeZimbabwe isilesi sindwe esimangalisayo nxa iqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Lo nyaka umbiko we-State of the Nation sona wethule ubulenjini be-intanethi ngenxa yeziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus ukuthi amalunga edayela ephalamende bebewulalele bebukele emtshineni yabo yamakhompyutha kuma-laptop lakubamakhalekhukhwini. Umongameli uthe imithetho elawula umsebenzi wentathelizindaba ethi Broadcasting Services Act, iZimbabwe Media Commission Act, le-Cyber Security and Data Protection Act kumele ilungisiswe masinya. Eminye imithetho athe kumele ilungisiswe lidale lephalamende ngethi i-Financial Adjustment Bill, i-Constitutional Amendment Number 1, i-Marriage Bill, i-Pension and Providence Funds Bill, i-Manpower Planning and Development Bill leminye. Ukunje uhulumende usengezele iholo lezisebenzi zakhe yafika kunkulungwane ezilitshumi lambili zamadola eZimbabwe, i-12,000 RTGS, kusisebenzi esihola iholo eliphansi elesindwe esingaba ngamadola edlula kancane alikhulu akwele Melika, i-$120. Kodwa izisebenzi zithi limali incane kakhulu kuqhathaniswa leholo ababelithola ngumnyaka 2017 lamadola emelika angamakhulu edlula amahlanu i$520 ngenyanga. Okumangalisa abaningi kuba uhulumende uthembise izisebenzi zakhe amadola emelika angamakhulu amahlanu i$500 nxa bengabhubha, okuyinto abathi inhlekisa bekhala ngokuthola imali eningi lapho sebefile hatshi besaphila. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende weMelika uthi umkhankaso wamazwe kumanyano wenhlanganiso yangezansi kwezwekazi le-Afrika, e-Southern African Development Community, SADC, ukukhuthaza ukukhitshwa kwezijeziso ezafakelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende osungulwe nguhulumende weZimbabwe nyakenye yikudlalisa isikhathi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika akunhlanganiso yomanyano we-SADC lawo esemanyana leZimbabwe kulumkhankaso wokukhuthaza uhulumende weMelika ukuba asuse lezi zijeziso esezileminyaka zabe kwayo. Kodwa uhulumende weMelika yena uhlezi esithi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise okwavele kwabangela ukubekwa kwalezi zijeziso kuqala, okugoqela ukulondolozwa kwelungelo loluntu, ukuqhuba ukhetho uqobo, kanye lokuba lombuso wentando kaZulu anduba zisuswe. Ummeli weMelika eZimbabwe u-Ambassador Brian Nichols utshela iStudio 7 ukuba ngabe uhulumende weZimbabwe usebenzisa leli thuba ukulungisisa amaphutha enza lezi zijeziso ziqhubekele phambili zilokhu zikhona ezigoqela ukulondoloza ilungelo loluntu lokunye ukuze enelise ukuthuthukisa umnotho welizwe lenhlala kahle kaZulu.
Our goal is for the nation of Zimbabwe to succeed. And we believe that by pursuing the reforms that the Mnangagwa administration
yikusiza ilizwe leZimbabwe ukuthi liphumelele. Kungakho siyakholwa ukuba ingaba khona leyo nguquko edingakalayo eyathenjiswa nguhulumende kaMnangagwa ngesikhathi ekhankasela ukhetho kungenza liphumelele lelizwe. Kungakho ekhuthazwa uhulumende weZimbabwe ukuthi enze ibe khona leyo nguquko kwezombusazwe ezomnotho lokuthi azilandele okwaneleyo lezo siqondiso zomhlaba wonke jikelele.
There would be no need for sanctions.
U-Ambassador Nichols uthi izijeziso lezi ziqondiswe kuphela kulabo abephula ilungelo loluntu kanye labaphatheke kumisebenzi yenkohlakalo, hatshi lokho sekuthiwa nguhulumende weZimbabwe ukuba ziphazamisa impilo yabantukazana. Uqhubeke ethi usizo olutholiswa eleZimbabwe luvelela kuhulumende wakweleMelika luveza obala ukuba ilizwe lakhe lilentshukuntshu lesifiso sokubona eleZimbabwe liphumelele. Umnumzana Nichols uthi uhulumende weZimbabwe anyenza kube lombuso wentando kaZulu, kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo, kulondolozwe ilungelo loluntu, ilizwe lilakho ukuphumelela. Linkuthazo iza ngesikhathi uhulumende weZimbabwe lonyaka emanyene labenhlanganiso yeSADC ukulungiselela ukunanza usuku lukamhlaka 25 Mfufu lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zomnotho ngamazwe aphetsheya. Uhulumende alubeka iceleni ngokusemthethweni nyakenye. Esinye isakhamuzi seGwanda umnumzana Ndaniso Mpande uthi uhulumende weZANU-PF uyazi mhlophe amele akwenze ukuze zisuswe lezi zijeziso.
Into le yama-sanctions ilula kakhulu nxa kuyikuthi uhulumende weZimbabwe uqinisile sibili ukuthi kayifuni. Ngayekele ukuhlukumeza izizalwane zakhe, ngayekele ukuhlukumeza abantu abazenzela amalungelo abo asisisekelweni sombuso.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Tafadzwa Chigandiwa, yena othi kungasizijeziso zomnotho esezibulele umnotho.
Ukuhlukumezwa kwabantu njalo le corruption kamanyela ukuthi yikho okubisela ilizwe leli emuva. Ye ama-sanctions angakwanisa sibili ukuthi bethi bawamathele wathi akhona iwaphambanisa ilizwe, kodwa tinasicabangela ukuthi ayisikho okuqakathekileyo kangako.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kumqoka ukuba uhulumende avume kuqala ukuba zikhona inkinga elizweni kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu lolwenkohlakalo.
Into yokuqala manxali le problem kumbe i-crisis ukuvuma ukuthi lilayo, ukuze ama-stakeholders bafake ingqondo ndawonye bavumelane ukuthi izinto kazimanga kakuhle ukuze bakwanise ukuphuma le solution. So sithi kuhulumende hayi gayekele ukuchitha isikhathi esala ukuthi akula crisis lapha kumbe izinto kazimanga kakuhle, ukuze njengezizalwa zelizwe leli Labanye abafuna ukusincedisa, sihlale phansi isikhathi sakhona, sifake ingqondo zethu ndawonye, siphume lama ideas.
Kunsukwana isanda kwedlula unobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yebulenjini eye Twitter ekhuza abasakhulayo abasanda kuphutsha izifundo zabo zeyunivesithi ukuba behlukane lomkhuba wokube lokhe bekhankasela ukuqiniswa kwezijeziso ezabekelwa inkokheli yezanu-PF. UMangwana uthi yikho osekusenza bayiswele imisebenzi abakhala ngayo esithi zibulala umnotho welizwe. Nanku amankampani amaningi sewavala ngoba esengenelisi ukufinyelela imali yaphandle ukuqhuba amabhizimusi abo. IMelika yafakela uhulumende weZimbabwe izijeziso zomnotho ngomnyaka ka-2003 esetheswa umlando wokwephula ilungelo loluntu okwamanje kuleziphathamandla zeZANU-PF lezi kahulumende ezingamachumi athoba minwembili lanhlanu. La mankampani adlelana leziphathamandla lezi angamachumi amahlanu lane akuluhlu lwezijeziso zeMelika. Ocine ukufakwa kulolu luhlu ngusomabhizimusi umnumzana Kudata Gwirey lo mphathi ntambo obona ngogatsha lwensoli umnumzana Owen Ncube. Amabhanga amabili athi ele Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele Agriculture Development Bank akhitshwe kulolu luhlu lonyaka. Unobhala jikelele womanyano weSADC uDr Stegomela Tex ubike ukuba sebemanyana leZimbabwe ukukhankasela ukususwa kwalezi zijeziso ngoba sebekubonile ukuthi aziphazamisi intuthuko yeZimbabwe kuphela kodwa le emazweni wonke asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Zindala zombili lamhlanje ntambama kungxoxo mpikiswano yokugcina phakathi kukamongameli Donald Trump welemelika lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli welizwe olwenziwa ngenyanga ezayo kaLwezi mhlaka 3 owebandla leyamademokrats umnumzana Joe Biden. Le ngxoxo mpikiswano ikhangelelwe yokukhanga abantu abalokhu bengakacabangi ukuthi bafuna ukuvotela bani phakathi kwababili laba. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ingxoxo mpikiswano le eyenzelwa eBelmont University eNashville, Tennessee bekumele ibe ngesithathu phakathi kwababili laba abavotelwa mhlaka 3 ngoLwezi. Kungxoxo mpikiswano yakuqala abantu abaningi bayisola kakhulu besithi kabazwanga lutho ngoba uTrump ukhanya wayethwalele uBiden ubhulo njengoba wayengenela sonke isikhathi nxa uBiden ekhuluma. Kwakumele bangqikilane kungxoxo mpikiswano yesibili kodwa iCommission on Presidential Debates yatshelwa ngabasekela uTrump wayesanda kuhlolwa watholakala elegciwane le-COVID-19 ukuthi kasuze aphatheke kuyo kusetshenziswa iinkundla zokuxhumana. Namhla kukhangelelwe ukuthi iCommission le izavimba lowo ozazama ukukhuluma isikhathi sakhe singakafiki. Okuza kukhulunywa kungxoxo mpikiswano le kukoqela ubudlelwano belizwe leMelika lamanye amazwe, umkhuhlane we-COVID-19, ukudingwa kwalowo ozangena kudala le-Supreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett lokunye. Abalandela ukwenzakala kukhetho lolu bathi zindala zombili. Umnumzana Busani Mbuzo Ntini ojabuka eZimbabwe ozavota kukhetho lolu uthi kunenge okuzaxoxwa ngababili laba.
Izathinta izinto ezithize ezi-includa indaba ye-Iran le-Russia okhanya nto aba-interfere kuma-elections abuyayo, njalo mbona bazakhuluma nge-confirmation ka-Barrett obeyinomini ye-Supreme Court.
Omunye njalo olandela okwenzakala kukhetho lolu unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi abantu bayimelele kakhulu ingxoxo mpikiswano le.
Namhla iza kuba ingevuthayo ngoba omunye lomunye uzama ukuthi athole imiqomelo yokuthi abantu bambone ngcono ukuthi nguye osefanele ukuthi abuse ilizwe. Kuzabe kutshisa sibili kuluyiwa namhla. Omunye lomunye funa ukuthi aphume engonqobileyo.
Uthi uTrump uzazama kakhulu ukukhulela uBiden.
UTrump uzabe cabanga ukuthi kuyini angakungcolisa ngakho uBiden ukuthi uBiden abantu bambone njengomuntu omubi. Yindlela yena adebate ngayo ama-facts kalawo. Ngenye indlela uBiden yena uzabe zama ukuthi asitshengise ukuthi yena nxa angakhetha uzabusa njani njalo ekhuluma ngama policies azawafaka azakwenza impilo zabantu zibe ngcono.
Abantu abedlula izigidi ezingamathumi amane 41 million sebevotile kukhetho lolu, kuthi njalo abanye kukhanya bazavota ngosuku lokhetho. Umnumzana Ntini uthi bakhona abangakacabangi kahle ngokuvota kukhetho lolu.
Abalutshwane kakhulu abazabenefitha kule idebate ngoba abantu abaningi zele sebevotile bayenzela ukuthi ayi-early voting, abanye sebenze i-mail-in ballot. So bakhona ingxenye abanye abanjengama-independent kumbe ama-undecided voters azalalela then ebeselokhuza ebesehamba esiyavota sebekhethe lapha ngifunayo ngama-issues azakhulume, kodwa abaningi hhayi bele sebekhethile.
Unkosikazi Ndlovu uyakusekela lokhu.
Mina ngibona ngathi i-election le ngenxa yindlela ebehlukene ngayo lamanye ama-election eminye iminyaka, lokhu ethuselana obekukhona ngevoti, abantu abaningi sebeqedile sebekwazi ukuthi bazavotela bani. Ngibona laba abanye kwesinye isikhathi ababethi bebuzwa ukuthi hhayi angacabanga ukuthi ngizavotela bani, ngabantu abangafuni ukuphumela egcekeni ukuthi bazavotela bani. Ngibona ngani abantu abaningi sebeqedile ukuthi bona bavotela bani. Lokhu kutshengisa ngendlela abantu abavota ngayo kulawo izindawo lapho i-early voting has started.
Ukhetho lweMelika lwenziwa ngesikhathi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 221,000 asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje uhlelo asiyidluzeni bomama sikhanyela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 kanye lokuhlukunyezwa kwabesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Lanxa ababandla lezanu-PF besithi kumele uZulu abambane kumkhankaso wokuthi izijeziso abathi zetheswa eleZimbabwe zesulwe, abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokuba uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu akaboni zisuswa lezo zijeziso. Uhulumende uthi amazwe akumanyano we-SADC azabambana labo mhlaka-25 Lwezi ngesonto, okulilanga elabekwa eceleni ukuba libizwe ngokuthi yi-Anti-Sanctions Day, lona elahlelwa yi-SADC ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso zeMelika le-European Union kweleZimbabwe ngoba ziphambanisa intuthuko yelizwe. Kodwa eleMelika lithi izijeziso lezi zafakelwa amalunga e-ZANU-PF lamankampani alobudlelwano layo aphatheke ekwephulweni kwamalungelo oluntu njalo aziphazamisi uZulu jikelele. I-MDC Alliance layo ithi nxa uhulumende efuna izijeziso zesulwe kumele aguqule izenzo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule we-ZANU-PF endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owe-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Izijeziso zomnotho elizwe lezi okukhulunywa ngazo thina sithi izijeziso ezithagethwe abantu abathile abalimaza ilizwe abangayenelisi ukuthi bakhokhele kade, yikho kwenza ukuthi kube lezijeziso-ke zomnotho elizwe. Kodwa engikwaziyo mina izijeziso-ke kaziphumi ngokuthi abantu bayenze igala bahlabela, kaziphumi ekuthini kulabantu abarekhodiweyo baphume ku-TV besithi kaziyende, baphume kumaradio besithi kaziyende. Kumele abantu batshintshe ukwenza kwabo. Kufana le nyanga mayiphuma ebusuku impungushe ziyayikonkoda iyahamba ize iyetshona ingamanga. Le ndaba yama-sightings injalo, ukutabela ukukhuluma kwenzani kakuyenzi ahambe, kodwa ukukhipha ama-sightings ukuthi abantu bahloniphe ilungelo loluntu, abantwana beZimbabwe baphiliswe ngendlela eqondileyo. Sizawubona nje ama-sightings awukhulunywa ngawo encikilika-ke lowangqoqwane phela, hhayi sokwamagala, hhayi nje okokuwaqothoza-ke kumathelevishini nakumaredio.
Baba Gawule, nanso uyakhuluma uNdlovu uthi ihloniphani amalungelo njengezanu izijeziso zizasuswa.
ngithanda ukuthi ngisho lapha ukuthi indaba yamafunction indaba ebushumi kakhulu uZulu kwabantini kodwa magazi abantu abangaphansi ama-sanctions lana nakuthi wa-targete abantu abaphezulu ngale abawezwa vele abaphezulu abathinti ndawo abantu abaphezulu ama-sanctions alimaza ilizwe alimaza umkhononi welizwe yala ama-sanctions lawa alethwa yindaba yamathiwa nangazangaphatheki kuhle ngendaba esathatha ngayo umhlaba kuliqiniso khona kumele sikulandele nxa singakhuluma ngokuthi ilungelo loluntu ilungelo loluntu inkomo asibulelene emuva sikhangeleni kusukela ku-1980 ngo-1982 kona ngalo ukuthi umonakalo wabamkhulu wayenzakalayo ubani wabazihlupha ngakho akulanto enkulu njengayinaleni eyenzakalayo esikhathi esingeke esisabekayo emhlabeni wonke ejikelezi kodwa wathulwa umntu wayesibaya ingilesi yabo kona ngalo bemgadile inqola yamabhiza esiya kona ngalo kube Britain ngenxa yokuthi umhlabathi wabo wabe lawo okwabo wabengalani ndawa nezinto zonke lezi inkomo kube buhlungu ngoba the ordinary citizens are suffering. They suffer with sufficient ama-sanctions. Ama-sanctions la mari njengomthakathi usathani mhla ixoxe ezulwini. The opposition is always writing of indaba ama-sanctions ukuthi bayabenefita ukuthi kuyehlule ukuthi uhulumende ama-sanctions ayehlule ukuthi uhulumende. Nxa uhulumende ehlule ukuthi ama-sanctions then kubona ukuthi senza ama-elections sebe siyakhampena ngakho kona uhulumende uyehlulekile uhulumende uyehlulekile sebe sitsho njalo yingoma yabo.
Baba Ndlovu kuthiwa lidla ngama-sanctions njenge-MDC ludlawu lwenu lokudinga usekelo kukhetho.
Ama-sanctions mavi katwafuni yena lawo ama-sanctions esiwafakwe ezawo ethethwa libandla lezanupf abantwana bezimbabwe bona bakhuluma ngama-sanctions abawethethwa ngamazwe aphesheya thina njengabantwana bezimbabwe ama-sanctions esiwethethiweyo siwethethwe ngohulumende kamnankagwa uhulumende webandla lezanupf lelelo umkhwenyana udawula kilo yiwo ama-sanctions asihlupha yena lawo yikho kwenza sehluleke ukuthi siphile impilo ngono ngenxa yama-sanctions nalawo esiwethethwayo ukuthi ungakhuluma usole lokho sokumele ubote sokumele utshaywe sokumele uyenze lokhu lalokuyana abantwana bayahlupheka nezakhamizi ziyahlupheka kakuphileki ngama-sanctions nalawo esiwethethwa ezanupiyefu hathi awe-amerika sinanzelela ukuthi ngesikhathi se-rodisia usmith wetheswa ama-sanctions kodwa i-economy ye-rodisia was one of the best sama-minerals somhlabathi omuhle silakho konke kodwa ama-sanctions amakhulu esilawo ibuhlukuluza ke abantwana bezimbabwe yiyo ama-sanctions okumele sikhulume ngawo kathi okusehlulayo ukuthi silungise i-economy yethale yama-sanctions kuyini okusehlulayo ukuthi-ke singahlukumezi abantwana bezimbabwe sikhale ngama-sanctions kuyini kasizinukeni amakhwapha.
Abafaka izijeziso lezi babagawule bathi zizasuswa nxa uhulumende ethe wahlonipha amalungelo walwisa inkohlakalo njalo labantwana bezimbabwe bakhululeka njengokutsho kukandlovu uthini ngalokho.
Mina njani ukuthi ngilibuze ishowo zami ezithandekayo namhla ngaleli langa lanamhlanje kanti ngicela ukubuza ukuthi kanti ilungelo loluntu lelo liqalisele ukukhangelwa nini ngathi ngesikhathi efana sombhuqazo kanti indawo lento bengavumi ukuthi kwakuyikuphambanisa kwelungelo loluntu okwakusenzakala khonakwana kanti bona amazwe la ayenzani ngakhonapho amazwe nalayo nalahluphayo obritain nabo-amerika abayiwo afuna ukusibusa loku kuyayanisa lokho kuekugcekeni kakhulu mani amakhiwa la vele kakho ngayinye into azondile ngomhlabathi awuthi kathi namhla kathi ungabakuyisela umhlabathi wawo wonke kathi ungabona into zonke bezikabe zivusufile ama-sanctions lana wonke akula ma-sanctions labo ukuthi ilungelo loluntu akula lizwe lilokuthula njengelizwe lezimbabwe akuthi ama-sanctions ngawani ahambe ama-sanctions la sowafuna asisafisa abantu abangalalutho.
Lo bekungumnumzana Belief Kaole owezanupf lelo ngale MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7. Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela lanxa kusabalala kwegciwane le-COVID-19 sokunganeno elizweni bakhona abalokhu behlaselwa lokubulawa yilo ngakho-ke bekhuthazwa ukuba kuqakathekile ukuba baqhubeke bezivikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzimisele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi loba nje izisebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Sindala zombili lamhlanje kusihlwa kungxoxompikiswano yokugcina phakathi kukamongameli Donald Trump welemelika lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli owebandla lamademokrats umnumzana Joe Biden. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.